Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID 19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngelanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka.
On the first wave, the company yetu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID, ama mortuaries are flooded our government.
Ukukhalala umsebenzi okwenziwe izisebenzi kamunicipal wakoBulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezibalisa ungatholi amanzi.
Ukuqala ukutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipal zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezijeneyo.
Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF ela kwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu.
Hlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izo sikhandle zithubele zihambe phambili solo okwenzakalayo eUganda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Ugatsha lwezempilakahle luthi abatshonileyo laba abangamachumi amathathu lasithupha 36 ngabe Harare, kwabanjwa njalo igcikwane abedlula amakhulu ayisithupha 689, iningi abedlula amakhulu 339 bengabe Harare, kuthi ezinye izigaba zelizwe lazo zaba labanye. Inani lasebebhubhile elizweni jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye seliseyabamba inkulungwane 773. Lokhu sikudabalunye amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlanganiso eziphathisa ngokungcwaba abafileyo njengoba icoronavirus isithanyela ingasadlali. Uthuso Khumalo sipha loludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa umkhuhlane wecoronavirus, ikakhulu ngalesi sikhathi ele South Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke Funeral Services umnumzana Devi Mlilo uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, the company yetu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID, ama mortuaries are flooded our government, imizimba igcwele, laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo abasenawo amandla abasenawo ama resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu, tholi sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye sezi COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe ihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngakwelincele umqondisi wenkampani yeDawu Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda uthi uqale ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa, hatshi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo makuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafaka kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo le makhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama burial society, mabathathe ama policies kuwo wonke ama undertaker. Akukhethelekile ukuba uthethe down umthethe kuphi, as long as une policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awuna kuhlupha ifamily.
Loba nje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa iCOVID-19. Abamakampani ezimva bathi zinenge izidumbu zababulewe ilumkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelo weZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuZulu Makhaza eSouth Africa leZimbabwe isidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone has a relative who has passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral, yes.
Selokhu uqala ihlandla lesibili lomkhuhlane weCOVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe icoronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 umthakazo muhle Zimbabwe muhle siyalinqonisa ukuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela ukukhwaza ngolaka okwenza iCoronavirus eZimbabwe okuvezwa linani eliphezulu lababanjwa belegcikwane leli. Saphinda sikhangele amalungiselelo enziwayo ombuthano wokugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika ngolwesithathu kuliviki. Zulu kandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMichael ngo 8 ntambama.
Ukukhanela umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezivalisa ukungatholi amanzi. Izisebenzi lezi zikhanele umsebenzi ngeviki edluleyo zisithi zifuna ukwengezelelwa iholo lazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipala zibeka amajogwe phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo. Kokugcwela izibi emalokitshini sokugcwela izibi esidikidikini sakobulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili sibe sesinanzela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemigwaqo lapha bukhule bathakaza bukhulu kakhulu okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababutshayayo bakho emsebenzini. Sokusiba nzima ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutha emajikweni atshiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu ke suka sukunanzelela ukuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho ikuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi ayabengatshonanga kuhle amanye njalo elamanzi. Kwezokusithi kokwesine esuka sukunanzelela ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganthiwa kasabanjwa kuhle ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakobula loluhlo luveza ukuthi ngelanga elithize amanzi akuliphi lokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayo lokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lo munisipala kunye lezisebenzi zakhe?
Kina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawo amandla ukuthi sithu council nganika abantu bakhe imali engaka, kodwa ke sikwenzayo njalo esiqhubeka sikwenza ukuthi sixoxisane lawa ama council leziphatha amandla ze council eziphezulu kuwa amaqembu la esingaqhubisana ngawo weWhatsApp njoba kunje siku COVID-19 lockdown. So esiku suggestileyo ukuthi kokuqala i city council kayinanzelele ukuthi idollar leZimbabwe ngasiliqathanisa lelemelika selachelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhana ke sokuveza sobala ukuthi i-council umbe singathi management ye-council kayikuqakathekisa ukuthi ibone ukuthi izisebenzi zabo imali ababeyihola bayisondeze ku-exchange rate yona leyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kati izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga ngoba khona kukhanya kuzenza ukuthi bangaze babe khatshana kakhulu in terms of kuma-higher salaries kumbe kuma-lower salaries ngoba singananzelela i-local government yi-ministry kahulumende so ngokunjalo ke besibakhuthaza ikakhulu sike saba le ngxoxo kumbe ngengaba le ngxoxo lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi ku-town clerk satsho ukuthi abaqale bananzelele ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelelana yini mbe nxa beziqathanisa lezisebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini kube yi-starting point naleyana ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-1900 zimdollars mbe RTGS okuyimali encane kakhulu sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ouhulumende yena okusemgrade uhola malini baqale bakunanzele khonapho bavale leyo gap then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-city council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke kube sokusithi laba bayibo abasebenza nzima begebha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho so siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi kahulumende lezi ezibamba ama-ofisi izisebenzi zika-city council lezi ezibamba ama-ofisi aphezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo nxa siyiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Sakukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu. Amabandla la asesole indlela ukhetho lokudinga umongameli oluqutshwe ngayo esithi kusobala ukuthi umongameli Yoweri Kaguta Museveni waqilibezela ukuthi anqobe ayincintisana labo abalithumi ababalisa umnumzana Bobby Wine. Embikweni ehlukeneyo eyethulwe izolo ntambama, amabandla la athi kufanele ukhetho olungakhululekanga lusolwe zinhlanganiso ezifana le-African Union kanye lamazwe omhlaba e-United Nations. Elova enkundleni yakhe ebulenjini e-Twitter izolo ntambama, umnumzana Bobby Wine uthe amasotsha agqagqele umuzi wakhe enqabele ummeli wesigodlo seMelika ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu osinika imbono yakhe ngalolu daba.
UZulu jikelele nguye okumela sukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe. Sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Afrika ngama-Arabhu kubo Egypt kubo Tunisia kubo Libya khona ngale lapha ade bekusakwe ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente. Yikho ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa. Kodwa ke njengebandla ke LMDC ibandla lisemthethweni lilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela akungabi kokukhitshwa ke kwabohulumende ke okungekho emthethweni. Zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi ke inhlanganiso ye-SADC inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela ke ama-liberation movements nalawo yiwo ke asehlukuluza ke abantu abayizalwane zalawo masho.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela ukhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu ke le-MDC ANC Alliance lapha eZimbabwe ukuqala kohulumende weANC lanxa eLiberation Movement uyazama ngindlela zonke ukuhlonipha ilungelo loluntu ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho ke olungela msindo olungela ngxabano olungaphikiswayo nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo ke senze lamhlophe lo yabenqobile ukutshengisela ukuthi babe lokusuthiseka ngokwenzakalayo okunye njalo ngibona ukusenzakala kweSouth Africa okuhle kakhulu ukupromota idemocracy ekuthini ke akubi first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa proportional representation ikho sizananzelela ukuthi ibandla ke le EFF ke lilamalunga amanengi edale eParliamente ngoba kusetshenziswa yena leyo isystem yokuthi ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithola amavoti amangaki lizathola lamasithi amangaki alingana lamavoti enalawo ikanti ke kungathiwa winile winile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa ke wanqotshwa ke kutsho ukuthi ibandla lizasala ke belizaphuma lingela amalunga eParliamente njengakhonokho kwenzakala eZimbabwe
okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike
kuyatshengisela ke ukuthi eAfrika idemokrasi kayikho ikanti lezinhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izosikhangelela ukuthi kumele zihambe phambili solo okwenzakalayo eUganda sole ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke eAfrika yibe sibakhangelela ukuthi basukume ke basole kwenzela ukuthi umsebeni ayekele khona lokhu kuyakwenzayo ukuthi ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluzwe kuzamela ke bethuselwe ngamasosha abuye azohlala emzini yabo kuyinto embi kakhulu naleyo sisifisa ukuthi ke isolo ngumuntu wonke othanda ukuthula ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula abantu benelisi ukuthi bakhethe ukuhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi
lo ke ngumnumzana Edwin Love isiphathamandla sebandla le MDC Alliance ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekwobulawayo
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC yabo
okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi amapholisa adinga unkosikazi Sipho Mazibuko ukuze bambuzisise ngodaba lokuthi wadlengulwa ngowayengumphathi ntambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo. Leli phephandaba lithi Mazibuko wethulele iphephandaba lechronic lolu daba ngesonto lapho athi khona lwenzakala kuminyaka elithumi lanye eyedluleyo. Iphephandaba le-Daily News lithi lesi isikhathi esilungele inkokheli zamabandla ukuthi zikhulumisane umlotha. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa, Douglas Monzora, lo Nelson Chamisa kumele bahlale phansi bakhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi lenze ucwaningo lengcwethi kwezombusazwe eziyizo eziphe lumbono. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibonani Studio 7 sanibona Studio 7 abe ngisathi kancane laphana kuchamisa ukuthi kahle labana abantu ababotshwayo labana bohopel chingono labo abochimbiri bonke labana kuthiwa bakhulume amanga kodwa beseke luchamisa onguye owamanga amakhulu kulabo phela uchamisa nguye umuntu olamanga ukwedlula bona bana abantu ababotshiweyo waye kungabotshwa nochamisa ukwenzela ukuthi into zamanga lezi ziyekwe ngoba uchamisa nguye oqhubekela ngamanga siyaphambili uchamisa manje wathi wavula iqembu kanti uvule isikebo abantu kulabantu asibuke batshona kompana eqenjini le-MDC Alliance besithi batshonela iqembu kuyikuthi uchamisa kala qembu kuyisikemo uchamisa kavulanga iqembu ovula isikemo abantu bachona so kufanele amele ukuva kwabantu bona bana abachonayo abachonayo besithi bakufela iqembu. Chamisa ufanele aye kuma phambi kwamanje. Akaphendule kancane ukuthi kanti wayesenzelana ukuthi avule iskemu yesinesithi uvule iqembu lezovotelwa ngabantu. Okwamanje iqembu lakhona is not existing. Yakubo. So into ekufanele ukuthi uChamisa imele ayongena ejele ngenxa yabantu abachonayo.
Linjani basakazi labalaleli baka Studio 7? Ngiyalibingelela kakhulu igama lami ngise Prince Ngobizitha Zitakhumalo. Thanda ukubana ndibingelele ngithi umnyaka omutsha kini lonke osisigcinile siyabonga. Into ekhona nasi balaleli baka Studio 7 labasakazi ukuthi kufanele sizivikele kuwona lo mkhuhlane obhubhisayo, sikhumbule ukugqoka ama-mask, social distance, sikhumbule lokusanitize ngazo zonke izikhathi. Umlayezo ongunikayo umuntu munye ngamunye, thina lathi njenge Community Compassion Care Trust, kungumsebenzi wethu ukuthi sibhode sifundise abantu ngawona lo mkhuhlane osuqeda abantu amadoda ahlakaniphileyo ezingcitshi.
Anibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Awuzwe nje abantu bezana uPF beqambela abantu amanga bethi banakekele impilo zabantu, kuvalela izwe kuvikela impilo zabantu. Kunini babulala abantu laba bantu? Umnanga kwa labo chiwinga lapho. Sebengaqala ukunakekela impilo zabantu lamhlanje kule corona ifika izolo. Kunini babulala abantu ikhorani ngekho? Bangaka abantu ababulawa yizana uPF? Sebezoqala ukukhuluma amanga manje bevala abantu amehlo bethi corona. Kunini bebulala abantu? What is Dumbe Zingaki passport? Abantu baphelile elizweni. Abantu bagcwele emajeli la. Yokuqambela abantu beamanga bethi hey banakekela impilo zabo. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu lapho. Abantu kudala besifa ezibhedlela la. Ibiyala ukuthenga imithi. Bona umuntu okona mayisizwa nje iphithe ikanda uyafly uye China. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu. Ngoba abakorrupt kakhulu okwaqala. Bahlukumeza abantu kakhulu empilweni. Abantu bathwele nzima ngabo. Buka into abayenza kula abantu beMDC. Kodwa ukubheka lezi sigebenga ezibanjwe zilokhu imoto mala abantu bakamnanga kwalapha basikhambela free. Ubona abantu abe MDC alize baboshe inyawo lezandla ungathi yibo abayenza ububi obuningi. Kanti yona iZanu PF umnanga kubazi kahle labo abantu lapho ngabantu beZanu PF laba ababamenkosi. Ilizwe lena akula muntu ongayenza ububi iZanu PF ingakwazi ngabantu wabo laba. Bheka nje ukuthi baboshwe njani okwaqala. Ukuboshwa kwabo nje kuphela ababotshwanga.
Ozabona iQuantum Regional FJ 97 SR ibanjwe inkunzi bayithethe ibisiya ngcwaba egogwe isechibitheni ibheke egweru bathatha konke lesidumo. So sicela lifake kwamanye amagruphu khonapho elilawo masinyane lisize khangani bayibambe abo 11 12 ebusuku. Cela lisize khonapho lisize masinyane udriver bamthiye njenguye yedwa bathethe imota konke lesidumo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezeMelika, ababona ngezokulondolozwa kwelizwe leMelika bathi kulobufakazi bokuthi abalandeli bakamongameli Donald Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela isigodlo seCapitol ngelanga kugcotshwa umongameli omutsha umnumzana Joe Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi karhulumente endaweni eziqakathekileyo njalo kufakwe ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho bebesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe-Senate ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli uTrump olokhu esithi ukhetho lwebuwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakaTrump abangafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho wenza engani sokulempi yomvukela kwele Melika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani eCongress. Umnumzana OK Ndlovu olandela izombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa eAfrika sibile lapha esireporter khona. Angikwazi ukuthi lokho kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama leaders eAfrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy eAmerica kuthi ukuthi Britain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo eAfrica. But iAmerica ingenile ngoncedo la ngokuncedisa icorrect ama leaders kubo Somalia la kunyamazwe lapha dokuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la iAmerica khona ngale. Kusoba la ukuthi amazwe eAfrica sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu baseAmerica bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangela okwethu okwena likuboni na.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Asibonga khonoko ukuthi sekuvelile ukuthi iMelika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrika ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe. Sinenkinga zethu yikuthi cela kuMelika ithi iconcentrate kweza kweyayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone kwethu singabantu bamnyama. Singono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi. Yikho kwenzibana ilizwe lisukume lime bese kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo ngeAmerica ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impetela yikutona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina siyangekile, idemocracy iza prevaila.
Lobo kulokuxoxozela eMelika uBiden ukhangelelwe ukuba uzaxoxwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Freedom comes to those who fight, but not to those who cry. Cause the more you cry, the more your people continue to die. So rise, defend your rights. Yaga, 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 yaga.
Wine ingoma
ethi yona corruption is a time bomb isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalangalinye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha, osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF lakwele South Africa ahlabe umkhosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.